Siyabonga Sandra, siyalamukela ku Studio 7 ngolwesimhla ka 27 ngolwezi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona ulamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande
lo ntungameli Nkomo
endabeni zethu lamhlanje.
In 2013 there were 2130 companies which closed.
Somlomo wedalela eParliamente ngomnyaka ka-2013 waba la makampani ayi 2130 avalayo. Lokhu kwenza ukuthi izisebenzi ezingu 19,191 zilahlekelwe umsebenzi.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa lamhla wethule uhlelo lokusetshenziswa kwemali kahulumende olwe budget yomnyaka ozayo.
Ukhala nje ubotshelwa ize ngoba siyazi ukuthi wena iZANU-PF indaba ingaphakathi ukubo. Indaba leyo ukuthi sikhalo befuna ukubulala upresident kanjalo nje ngamanga nje lawo izinto nje abazivumbela zona.
Kubotshwa owayemela iSt Mary's edalela ePhalamende umnumzana Job Sikhala oyibandla le-MDCT lamhla emngceleni weBridge. Lanxa kungakaziwa ukuthi wetheswa cala bani, ucatshangelwa ukuthi ubotshelwe icala lokuthi ubefuna ukubulala umongameli Mugabe.
Ngesikhathi ele South Africa limanyana lamanye amazwe emkhankasweni wensuku ezilitshumi lasithupha okulwisana lokuhlukuluzwa kwabesifazana labantwana, abanye abesifazana kwele South Africa abavela eZimbabwe bathi bathole nzima ngokuhlukuluzwa ezindlini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa lamhlanje wethule uhlelo lwendleko kahulumende olwe budget yomnyaka ozayo ebiza amabhiliyoni edlula kancane amane i 4.1 billion. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Esethula ibhajethi yomnyaka ozayo edalela ePhalamende lamhla, umnumzana Patrick Chinamasa uthe uhlelo lokubuthaniswa kwemali kahulumende kanye lendleko yakhe lwalonyaka lungehlukananga kangako lolwanyakenye. Uthi lolu hlelo kumele kube ngoluqakathekisa ukuthuthukisa umnotho, ukutholiswa kwabantu imisebenzi, ukuthuthukiswa kwamabhizimusi kanye lokuba luchasiswe ngokugcweleyo uhlelo lokunikezwa kwezizalwane zeZimbabwe amandla kwezomnotho olwe-indigenization. UChinamasa utshele idala lePhalamende ukuba inkulungwane phose ezinhlanu zamankampani 4610 evaliwe kusukela ngomnyaka 2011 kuze kube khathesi. Ngakho ethi sikhona isidingo sokuba kudingwe indlela zokukwenqabela lokho.
In 2013, there were 2130 companies which closed.
Somlomo wedala lePhalamende ngomnyaka ka-2013 waba la makampani ayi 2130 avalayo. Lokhu kwenza ukuthi izisebenzi ezingu 19,191 zilahlekelwe umsebenzi. Ngomnyaka ka-2012 somlomo wedala lePhalamende, amankampani ayi 1,468 avalwa, kwathi ke abantu abayi 20,825 balahlekelwa imisebenzi. Ngomnyaka ka-2013 kulamankampani ayi 878 avalwayo, abantu abayi 14,499 balahlekelwa imisebenzi. Kuthi ke ngomnyaka ka-2014 kula makampani ayi 134 avalwayo, kwaba labantu abayi 928 abalahlekelwa umsebenzi. Nxa sesikhangela konke lokhu kusukisela ngomnyaka ka-2011 kuze kuyefika umnyaka ka-2014, kula makampani ayi 4610 avalwayo, kwathi ke izisebenzi ezedlula 55,000 zalahlekelwa umsebenzi.
Wengeze ethi sikhona isidingo sokuba zivuselelwe ingxoxo zokukhulumisana lenhlanganiso ezikweledisa amazwe athuthukileyo ezifana le-International Monetary Fund kanye le-World Bank.
It is therefore imperative that we walk the talk on re-engagement.
Somlomo wedala lePhalamende kumele sikhulume sisenza. Kufanele sibili ukuthi sincedisane labo somabhizimisi beZimbabwe kanye labo somabhizimisi abavela kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi sithuthukise umnotho welizwe. Kusanjalo ke kumele sidinge uncedo emazweni kunhlanganiso ezijeneyo ukwezethi lazo zisincede kakhulu. uncedo lolu ke somlomo wedale leparlamente luzanceda kakhulu ukuthi kuthuthukiswe inotho yelizwe. Njalo siyabona ukuthi singathola esikufunayo silakho ukuthi siqhube ngemfanelo uhlelo lwezim asset.
Wathi izakwehliswa imali yomthelo yamalayisensi kulabo abaphatheke emisebenzini yokulolonga amadayimani ukuze athengiswe kwamanye amazwe esekusimo sokuba eselungisiwe ngoba kuzaphathisa ukuthini yande imisebenzi kulamankampani. Uveze njalo ukuba labo bahola amakhulu amathathu amadola kusiya phansi ngenyanga kabayikuhlawula umthelo owe-income tax kusukela ngenyanga kazibandlela ngomnyaka ozayo. Umnumzana Morris Ngwenya, ingcwethi yecubungula ezombusazwe elilunga leZANU-PF, ubevele egcizelele ukuthi akaboni kusiba lula ukuthi uChinamasa engezelele umthelo we-income tax kuzisebenzi ezivele zithwele nzima.
Angiboni lokho kuyinto elula kuye ngenxa yokuthi singakhala elizweni kakhulu ikathesi ngalesi sikhathi sithole ukuthi uhulumende imali eningi uyithatha kakhulu kuzisebenzi.
Uphinde waqonqosela uChinamasa phezu kokuphathiswa kwabesifazane ukuba banelise labo ukuthola izimali zezikwelede zokuqhuba imisebenzi yabo ngokusungula ibhanga labesifazane i-Women's Bank athi kumele libe selikhona ngomnyaka ozayo. Wengeza ethi sekule nguquko emsebenzini wokulima elizweni okhangelelwe ukuqansa ngesilinganiso sokwedlula ukuthathu ekhulwini 3.4% ngomnyaka ozayo ka-2015. Uhlelo lokuqhuba inhlelo zentuthuko zezigaba lwe-Constituency Development Fund, CDF, lutholiswe izigidi ezedlula ezilichumi zamadola kusitsho ukuba isigaba ngasinye sizathola inkulungwane ezingamachumi amahlanu zamadola $50,000. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Oyimela iSaint Mary's edale lePhalamende umnumzana Job Sikhala webandla leMDCT ubochiwe lamhla emngceleni weBridge lanxa kungakaziwa ukuthi wetheswa cala bani kodwa kucatshangelwa ukuthi licala lokuthi wayefuna ukubulala uMongameli Mgabe labanye abezanu PF. Amaphephandaba kahulumende abelembiko ethi amapholisa alobufakazi bamazwi kaSikhala exoxisana leziphathamandla zeZANU-PF esithi umongameli webandla lakhe umnumzana Morgan Tswangirai ufuna ukuzwa ukuthi uhlelo lokubulala Mgabe selukusibanga siphi. Kodwa uSikhala yena obengekho elizweni walandula limbiko ebulenjini bakhe beFacebook. USikhala ubikwa wahlangana leziphathamandla zeZANU-PF ezibalisa umnumzana Fidelis Fengu laye oseke wabuzisiswa ngodaba lolu ngamapholisa. Iphephandaba leHerald lathi kulobufakazi bokuthi uSikhala wayengomunye wabebeqoqa ukususa uMongameli Mgabe ngokumbulala bafake unkosikazi Joyce Mujuru esikhundleni sakhe umnumzana Tswangirai abe yinhloko kakhulumende. Esinye isiphathamandla seZANU-PF laso esetheswa icala linye umnumzana Nicholas Goje ubikwa esesibhedlela kulandela imbiko le ebikwa imchaye wamchiya isile esele stress. Ipolisa eliphendule umakhale kukhwini kamnumzana Sikhala litshele iStudio 7 ukuthi baphakathi kokumbuzisisa kathesi nje sikhuluma ntambama. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
USikhala nje ubotshelwa ize ngoba siyazi ukuthi wena iZANU-PF indaba ingaphakathi ukubo indaba leyo ukuthi uSikhala befuna ukulala upresident kanjalo nje ngamanga nje lawo izinto nje abazivumbela zona njalo bayakwazi ukuthi bayehluleka ukuthi besebenze kahle na bebodwa ngaphandle zamthetho sebefuna ukuthatha indaba yabo yangaphandle beyifake phandle njalo siyazi ukuthi kona akuzi ukuya ndawo ngoba ekhothi asonto nje engama-emthethwandaba nje abambophela yona.
Ye kodwa siyabona ukuthi banamapholisa athi alobufakazi lapho abathi warekhodwa ekhuluma khonoku ukuthi bafuna ukubulala uMongameli Mgabe.
Ubufakazi ngobuphekiweyo siyazi ukuthi ngensuku zalamhlanje abantu balakho ukuthi basebenzise imishina bakhiphe nje ilizwi lomuntu liphuma sengani yilo lelo esivele esilaziyo. Bakhiphe nje yonke into lamapikisha bewahlangahlanganise lokho esithi kona ngesilungu kuthiwa i-voice morphing njalo kuthiwa i-photoshopping kwesehlanganisa ama-pictures. So siyazi ukuthi bazozama ukukusebenzisa kodwa-ke akusoze kusebenze ekhoti lokho ngoba ikhoti izakuhle ikubone nje ukuthi into yamanga. siyazi ukuthi kwena ibandla lezana uphe vele liyathalona ngokwalo phakathi sebezama ukukhipha ukuthi wabo bekukhiphele ngaphandle kwenzela ukuthi kwena abantu bakhohle ngalokho abakwenzayo kwela phakathi kwebandla lakho.
Alo ke ngumnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Idale leZANU-PF Central Committee likhangelelwe ukuhlangana kusasa lihlaziya inguquko kusisekelo saleli bandla epha uMongameli Mgabe amandla okukhetha abasekeli bakhe ababili kanye lomgcinisihlalo webandla. Inguquko le ilethwe ngamalunga ecele elikhokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa yena obikwayo lwisana lecele elikhokhelwa ngukosikazi Joyce Mjuru njalo yavunywa lidale lePolitbureau izolo. Ukuguqulwa kwesisekelo lezi kutsho ukuthi amandla wonke asefakwe kumgabe. Esikhathini esedluleyo, abasekeli bakamgabe lomgcinisihlalo webandla leli bebekhethwa ngamalunga ebandla emhlanganweni weCongress. Iningi lithi lokhu kuveza sobala ukuthi ibandla leZANU-PF libandla labontando kayiphikiswa elingananzi intando kaZulu. Sexhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga sambuza ukuthi ukuguqulwa kwesisekelo seZANU-PF lokhu kutshoni kuZANU-PF lakulizwe leZimbabwe.
Isizathu esizileyo manje sisitshengisela ukuthi iZANU isiziyafika kusibanga sokuthi bakwamukele ukuthi umgabe kasoza kuse kuze kube ngunaphakade ngoba iqiniso elikhona ngumuntu wenyama la kusasa angabuye ehambile. So isenzo lesi abasenzayo basenzele ukuthi banelise ukuthi ba indaba le esingathi ngesilungu indaba ye-succession debate ibe closed ngoba manje bemnika ilungelo lokuthi abe nguye osenamani ukuthi akhethe ukuthi ngubani ozamlandela nxa yena ethe wathiya lesi sihlalo asiphetheyo. Kutho ukuthi sokusiba clear ukuthi ikusasa yeZANU iminjani njalo kuzoba clear ukuthi ikusasa yelizwe iyokuba njani ngoba iZANU yelokhu isabusa phela nje bale singakulibala ukuthi angavuke ethule kusasa umgabe iZANU iyabe lokhu isesihlalweni kuzafanele kube yiyo futhi ezaqhubeka ngoba yiyo lokhu iphethele i-president. So yikho esibona kusenzakala manje kungasethuli kakhulu lokho okwenzakalayo ngoba vele ngokuqondileyo kwefanti nga umgabe le into ye-succession debate wayibamba kudala wayilungisa vele bekungafanelanga izifike kwisimo lesi esiyibone isiso isimi ngayo ngoba isimo lesi besisibi kakhulu lakathi esilokhu esisibi vele lesisio.
Indaba yesisekelo esiguquliweyo lesi ivezani nxa sikhangela udaba lwentando kaZulu kubandla leZANU-PF?
Intando kaZulu kuZANU-PF vele kayikanje yabakhona ngobuZulu kakazi wabakhona kuZANU-PF. Singakulibali ukuthi iZANU ngokuqondileyo uZulu jikelele kalani nayo kodwa okwenzakalayo iZANU yiyo exhase umbuso ngazo zonke izandla iwubambile ayisoziwekeli. So ngokunjalo iZANU konke okwenzakalayo ikwenza ngoba ikwazi ukuthi ilawo amandla ukuthi yenze lokho efanele ukukwenza ikakhulu ikhangisa isisekelo sombuso lesi esithi sona uPresident kamelanga abe lama-terms of office andlula amabili. So umgabe uyakuzwisisa lokho okwenzakalayo njalo uyakwazi ukuthi isibanga sekiso in terms of i-eject usehambe isibanga eside sendlala seluphele la kusasa nje angavuka ethule. Yikho okusitshengisela ukuthi iZANU isizama ukuthi izilungiselele ilungiselele kusasa yayo ukwenzela ukuthi yanelise ukubamba lesi sihlalo lokhu isiphethe iqhubeke ngaso iye phambili. Yiyo kuphela into eyenzakalayo ukuthi uZulu jikelele umi ngaphi unjani uthini ngalokho iZANU kayilandela ndaba lakho lokho.
Umnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi kwezombusazwe.
uzulu wangapha kwele Melika ukukhefu lokubonga uSomandla ngakwenzele khona umnyaka wonke ikhefu leli elithiwa lona iThanksgiving. Ngaleli khefu kuhlatshwa ingalukuni kuphekwe izibiliboco abantu bahlale phansi njengemuli besidla ukudla kwantambama idina. Okunye ukuvame ukwenzakala ngemva kwaleli khefu elinanzwa iminyaka yonke yikuphithizela kwabantu besiya ezitolo ukuyathenga izinto eziyabe zehliswe intengo ngelanga elithiwa lona iBlack Friday. Izinto ezifana labo mabona kude, impahla yendlini, amakhompyutha, umakhalekhukhwini, izembatho kanye lokunye okunenginengi kuyaba kuthengiswa ngentengo engaphansi ngaleli langa.
Ngesikhathi ele South Africa limanyana lamanye amazwe emhlabeni jikelele emkhankasweni wensuku ezilithumi lasithupha ukulwisa ukuhlukuluzwa kwabesifazana labantwana, abanye abesifazana beZimbabwe abaseSouth Africa bathi bathole nzima ngokuhlukuluzwa ezindlini, emisebenzini lasesitaladeni, kodwa besesaba ukuyamangala emapholiseni ngoba bengelancwadi ezisemthethweni zokuhlala kwele South Africa. Noma kunjalo, ikomishini ebona ngokulingana kwabesifazana labesilisa ikhuthaza omama laba ukuthi bengafeli ngaphakathi, kodwa babuyise isikhalazo zabo kuyo ukuze bathole usizo. Kubika uBenedictine Hlapho.
Kusukela mhla ka 25 linyanga kusiyafika umhla ka 10 Mpalakazi, umhlaba wonke jikelele uphakathi komkhankaso wokuququzela ukuhlonitshwa lokunanzwa kwamalungelo abesifazane kanye labantwana. Izinkulungwane zabesifazane beZimbabwe abahlala kule South Africa labo bayingxenye yalabo abananza lezinsuku. Kodwa iningi labesifazane laba lithi kusasekuningi ukuhlukuluzwa abakwenziwa ngabesilisa kwele South Africa. Unkosazana Zinhle Ndlovu ohlala eJohannesburg uthi ubunzima abahlangana labo ngobokuthi bayesaba ukuyamangala emapholiseni njengoba sekungafika sekubotshwa wena kuthiwe uselizweni ngokungekho emthethweni.
Ah, kuba nzima kakhulu ukuthi abantu bahambe bayemangala nxa bethe bahlukumezeke kakhulu omama, ngoba uzobucabanga ukuthi okokuqala yabo ngelawo namaphepha. Sucabanga ukuthi maybe nizothi mfika lapho bafika bambuza amaphepha, then ngigcine mina sokuyime senginjani esengibotshwa. And nxa ubotshwe lapho either uzodeportwa or sokuzamile ukuthi ukhiphe imali ukuthi ungazi ubisele eZimbabwe.
Abanye bathi bahlukuluzwa ngabomkabo kumbe labo abahlalisana labo ezindlini. Kulelinye njalo ihlekana elithi emisebenzini bahlukunyezwa zinkokheli zesilisa ezibabamba ngamandla ukwabelana lazo ucansi ukuze bengaxotshwa emsebenzini. Bakhona njalo ikakhulu abangelancwadi zokuhlala kwele South Africa ngokusemthethweni abathi amapholisa lawo azenzela santando kubo ukuze bengavalelwa. Unkosazana Siphathisiwe Dube odabuka eTsholotsho ngokuzalwa uthi uhlele bhaxabulwa umkakhe imini lebusuku. Yena ke uthi uke wayamangala emapholiseni kodwa wacina esesiyancenga ukuthi bamkhiphe njengoba kwase kufanele abuyiselwe eZimbabwe okwakuza kwenza yena labantwana basale bebulawa indlala.
Ngize ngitshaye ngomunye wami ngisiyavula i-case bafuna i-passport i-aslam ikaba mfuna khona le passport kamachaya. Umachaya mayengela passport kuthi uthi mayeqedwe ukudonsa isigwebo sakhe bayambisela ezweni lakibo.
Kodwa ke ikomishini ebona ngokulingana kwamalungelo abesilisa labesifazane ikhuthaza beZimbabwe laba labanye abavela kwamanye amazwe ukuthi bangafeli ngaphakathi. Omunye wabosikomiti wale komishini unkosikazi noMasonto Mazibuko uthi akula muntu okufanele esabe ukumela amalungelo akhe, njalo besaba ukuya emapholiseni ngabaze kule ikomishini ibasize ngakho konke okudingakalayo ukuthi amalungelo abo ahlonitshwe.
Nina esenihlukumezekile kumana neshashalazini ukuze sazi ukuthi sizonisiza kanjani, ngoba uma ungatshelanga muntu ngesigameko esikuwe anyeke uphole. Cela nabo abantu besilisa ukuthi hayibo ake kukhuzeke, sithi kubaba nikhuza ontanga yenu nabafoweni.
Imbiko yokuhlukunyezwa, ukutshaywa, ukubanjwa iganyavu lokubulawa kwabesifazane kwele South Africa sekuyinto yansuku zonke. Kanti abesifazana laba kugoqela labeZimbabwe balethemba lokuthi kuzathi kusiyaphela umkhankaso walonyaka ukuhlukuluzwa kwabo sekunganeno. Ngimele Studio 7 Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Hlapho.
Elingakhohlwa ke uhlelo Studio 7 Live Talk ngo half past 8 ntambama lapho lamhlanje okulohlelo asihluzeni bomama lapho siqhubeka phambili sikhangela udlakela olwenzakala ezimulini luqondiswe kwabesifazane labantwana phansi kohlelo lwe 16 days of activism against gender based violence.
Thumelani I text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Izizalwane zeZimbabwe zamukele ngemibono etshiyene uluhlu lokusetshenziswa kwemali yeZimbabwe yomnyaka ozayo 2015 budget zisithi selidume ledlula njengoba kungelalutho olumangalisayo olukhulunywe ngumnumzana Patrick Chinamasa umphathintambo wezemali. Abantu abaningi bathi liphansi inani lezisebenzi okuthiwa zalahlekelwa imisebenzi kusukela ngomnyaka ka-2011. Ukuze sihlaziye udaba lolu Gibbs Dube Studio 7 uxoxele unkosikazi Shila Msonda ukansila edolobheni lakoBulawayo endawonye lomnumzana George Ngiwane umqondisi weZimbabwe Congress of Trade Unions.
Ngakukhuluma nge-64,000 over a period of 10 days abantu abantu bakhe and lokhu abantu bevela ekuvenchenini abanye ukuthi ukuthi yena budget yakhe ngoba ukuthi sawona ukuthi ngiyaphambili abalaba ngikhala manje ukuthi ngiyalandayo ukuthi ngikhala ukuthi lizwe kukhona okumele ukulungiswa njengeZimbabwe kube nemsebenzi abantu basebenze ayikona lokho kukhona ukuthi akukho namsebenzi ngabe abafuna ukusebenza imisebenzi ayikho abasebenza yilawo vele abakwazi ukuthi bazasebenza kule midlalo futhi yini kuba bazasebenza nemsebenzi kuya kungakapheli so ilizwe lethu abasebenzi abantu siyahawula ngokumele sikwenze siyakwazi asifuni ukwenza njengabantu.
Ye, mama Musonda ngena konapho ngathini ke ngokubona kwakho uhlale ebantwini konapho sibili endaweni njenge ngubo yenja uyawazi eBaverfield eburombo kume njani nxa sikhuluma ngabantu abalahlekelwa imisebenzi.
Abantu abalahlekelwe imisebenzi baningi kakhulu njengembenini leyana eyabilungisa izithubo industry society imelini yona ngokwayo ibizele ile sika efika 2000 something izisebenzi zodwa zonke asisebenzi sihlezi emakhaya. Sizobuya futhi i-traveling goods okade kusenziwa khona ama-traveling bag nayo futhi imi i-almost vele angitshoni sithi vele is 2000 almost 2000 something le-Asha clothing factory ngabantu abafika labo nxa ngikhangele ngokubazi kwami njengoba vele nxa ngihlanganisa it's more than 5,000 something. Ngibala abamiswe imisebenzi. It's only 3 companies. Ngingakabali kubo FE sales, angikababali. Manje ngama-taxis amile kubo textile mills abamileyo. Nxa ngihlanganisa netsho ngithi namasa hayi ayisiyo. Ngibala ngama-sector nje amathathu kuphela avela ehlule ayizili number eqambileyo.
Ye, mase sikhangela ke baba khona pho ngikwane. Abantu bolaba nxa bengagunyulwa emsebenzini, pho kugcina kusenziwani? Umuntu uphila ngani?
Abaningi yibo elibona laba sebethi ngabathamathi izimidi emasizini lapha. Ungayekela ukwenza njalo vele kuyasiwa, uyokuthatha lapha ngama-social protection services akula. Sawuthi ngama-social services umuntu angalahlekelwa umsebenzi. Ukuthi abafani impilo credit. Lokho kukhulu eZimbabwe. So ngabona bonke nje abalahlekelwa umsebenzi. Abaningi bakhona angathola ukuthi isikhathi nje ukuthi athenge amatomatisi kwezimidi abethengisa njalo esebenza ngamapolisa kumele bamthathele kuloko okwenza amthengisayo.
Ye, ngena khonapho ke mama Msonda ungathini?
Abagunyuliweyo sokunohlupho lokuthi abantu sebehlezi phansi kube nabanye abavele beswele yona imali eyokuwoda ukuthi laye aziphilise osokukhona sebesigcele abantu abadala sebebamba le nkunzi abantu abadala sebebamba ivaiki bayakubhala ithoko emhlane ukuthi nxa bekubona udlaphansi webhenki bacabanga ukuthi usuthwele imali kathi vele kawula mali uzaphuthuma ngabantu abadala uzosebe ngathi bakugwenxa ngathi uyawa uthi uyagayela isikhwama sakubone sesivulekile sokugcwela amasela.
Pho kuthiweni lapha baba
Nkiwane? Kukhona lapha eZimbabwe.
Yes, siyakuzwa kakhulu mama. Pho kuthiweni baba Nkiwane?
Yabona mama, akumele kwenziwe ukuthi la besenza izinto ezinjengamabhadi lawa. Ngama direction. All these things are getting to happen. That when they are looking at the government, they are looking at the government. They are looking at the government. They are looking at the Zimbabwe. They are looking at the foreign investors. Imthetho wathiwe yeni eqotha abafuna ukuinvest lapha eZimbabwe. IZimbabwe njengelizwe lile potential ukuthi ama-investors abuye la. But ngenxa yemthetho yethu abantu kabavuli lapha eZimbabwe. Kuthi umuntu yake ngakashiwa ukuthi nga-invest eZimbabwe imali yami yalidilekile yini, impahla yami yalidilekile yini, ngoba siyakwazi ukuthi umthetho eralini. Imthi nje sivini kuhle kuyipolisi kuhle kube umthetho.
Mama Msonda, kwenziweni manje? Nathi uhlupho phela.
Nana khona ku.
Ye, kwenziweni pho.
Mina esengilubona lapha silabantu abaphume ngaphandle kwelizwe, angithi kabavunyelwe ukuthi labantu abaphume ngaphandle kwelizwe bavunyelwe uku-investa, bavule amasektara bebe ngabavaleli phandle, bavule bayingese imali zabo zingene lapha, kuvulwe amasektara kusha kubuyele imisebenzi abantu baqatshwe kuhle. Bengavaleli abantu phandle.
Khathesi bayabavalela yini ngombono wakho?
Ye, bayavala. Kuthiwe kufuneka lokhu lalokhu, bona babe yibo abathatha izimali lezo, becela lokhu lalokhu, imali ziphelela kibo bona othinamasa.
Kambe kunjalo ngicabangikiwena?
Thina esikhangele ukuthi nalawo umuntu elemali yakhe, imithetho ingayekela ukuthi umuntu akhangele ukuthi imali yami izatholakala yini, njalo nga-investa kune-return yini le-guaranteed. So lapho kunandaba i-corruption le yenza kumela ukuthi hayi i-corruption layo hayi kukhanya ngathi vele abakhangela lezamabhizinisi i-World Economic Forum bakukhuluma khona ukuthi i-corruption yaseZimbabwe iyahamba endaweni enjalo zikuthi funika bona lona uminista, funika bona lona ukansela, umuntu athi hayi bafuka mbona lona namazi akunike kwesimadlana nje kuphela sengkokhona engalokhu nokuthi lezobenalowo muntu.
Lo ke ngumnumzana George Nkiwane, umqondisi we-ZCTU, wobexoxa endawonye lo nkosikazi Sheila Msonda, ukansila wedolobho lakoBulawayo, bendawonye lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Onke wadlalela iqembu le-Highlanders omelusi Mabaleka Spanda sesungule umncintiswano wabasakhulayo koBulawayo iMabaleka Football Tournament. Kubika uJoseph Njanji.
Umncintiswano wokuqala weMabaleka Football Tournament uza kuba khona ngomgqibelo kulimpela viki enkundleni yeHartsfield koBulawayo, njalo uzangenwa ngamaqembu athele bantu Rovers okuyilwe liphutshe imidlalo yalonyaka lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kuhlangothi lwabaleminyaka engaphansi kwelitshumi lathoba munembili kusigaba seBulawayo Province Junior League. Ele-Highlanders eliqedele kundawo yesibili, ele-Chickenini liphutshe limidlalo likundawo yesithathu, kanye lele-Makhandeni Pirates eliqedele sendaweni yesine. Khuluma emkhosi nokuphawulwa ngokusemthethweni komncintiswano uNkosi Dube, ongomunye wabasebenza ndawonye loMabaleka, uthela umncintiswano oyindlela yokukhuthaza abasakhulayo ukuba badlale ngokuzimisela umdlalo wenguqu ngoba bengathola indlela yokuziphilisa.
UMabaleka, he played for Highlanders, he came from Mama Juniors. So he was saying, he was realizing ukuthi there is no sponsorship whatsoever for Ama Juniors. So yikho okumenze wacabanga this idea, so that labo bekubone ukuthi i-football is a career, they can do it.
Isikhulumeli sabaqoqi bomncintiswano uJohn Sibanda laye ugcizelele ukuba umdlalo wenguqu lakho ukunqanda abasakhulayo ukuba bengaphatheki ezintweni zokuganga.
It's nice for a young boy ukuthi esekhulile agcine etshengisa abanye bantu kumbe abantwabakhe ama-medals anjengawona lawa. Okunye okuqakathekileyo ukuthi abantwana banamhlanje sebefuna ukuthi banathe utshwala kakhulu. So ke by putting them in football ukuthi badlale ibhola, maybe you'll be taking them away from drinking beer or concentrated ekudlaleni ibhola.
Hayi, siyabonga jahalakithi uJoseph Njanji obesethulela ezemidlalo.
Singakehlukani kesikhangele ngamafitshane besilazo lamhlanje.
Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa wethula uhlelo lwendleko kahulumende yomnyaka ozayo i-budget.
Kubotshwa owayemela iSt Mary's edale lephalamende umnumzana Job Sikhala.
kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngintungamili Nkomo.
Lami owenu uChris Gande selichiya ke ku Studio 7 Live Talk lilale.